okufuze ukubana sisebenzeni sindawonye izandla zonke zibambisane kungabi lomunye weyiswa munye ngenxa yeyizathu esithize uzabona kuyalokho
ye kodwa ngakukhangela-ke baba Golide kanye ngazani-ke okuhluphayo ukuthi khona manje amabandla amakhulu iZANU-PF le-MDC kawafuni ukuthi behlale phansi belungise khonokho okuhluphayo kambe okungabenzi ukuthi behlale phansi kuyini siyabona ukuthi uThabo Mbeki lakade khona ukuthi alungise kodwa ngana kuhambi kuhle pho kumele kwenziweni lo nyaka kwenza ukuthi kuguquke konke lokho
sokufike esibangeni sokuthi thina abalandeli bamabandla lawo sikhulume ngamazwi abambeneyo ukuthi a-a ayekukhulunyiswane thina ngapha kithi kuZANU-PF kubalulekile umongameli wethu usekukhulume kamekile ukuthi hhayi mina ngivele ngikhululekile ukubana sibonisane sikhulumisane yiko bona noma indaba le ePollard City ngamabandla amancane angelamsebenzi kodwa it's a sign ukuthi hhayi ukhululekile ukubana akukhulunyiswane manje iproblem isingaba kubafowethu abalokhu up to now 2 years down the line after ukhetho belokhu esithona hhayi asiye emongameli uyilegitimate sikhulume naye ibona laphana khonaphana abalandeli babo yosoleke bekhulume nabakhokheli babo bakithi umhlupho kaloku ubamba sonke whether MDC whether ZANU-PF sonke sisidlimbuya ngoluthi lapha akenibesizamele ukubana kube yingcono ngoba iproblem ukuthi nabona abakhokheli impilo zabo ziyabe zi-right badlamnandi isafi abasweli lutho kodwa phansi ngapha yikho lapho esile problem
kodwa lina njengebandla leZANU-PF abalandeli beZANU-PF liyamtshela yini umongameli ukuthi hayi laba phela abanye bathi lixoxe kodwa bafuni into leyo ukuthi ayipholad pho akula nto engaphuma layo umongameli lenze lokhu lalokhu lalokhu ngoba khonokho yiko ongazani kuyingxaki khonokho babajuba
hayi but ipholad mthembo igoqela umuntu wonke kanti bona sebezafunauma yibo bodwa yini asebekhuluma abanye bonke laba bebengasaziwa na yibo usuka kube ne-problem kungabi lobandlululo ipholad ithi wonke umuntu layina lo athola one vote nalo ukuqakathekile ngabuye etafuleni sikhulumele so mina ipholad mina ngiyikhangele yindawo enhle yokuthi wonke umuntu ngabuye angene wabana akhulume ngabona ke nabaebeeithi bona bale-lions share in terms of i-opposition ukuthi hhayi banabantu abamehena kulalaba abanye abakuthola kuzakhanya ngobani ngoba nxasebehlezi etafuleni bazabalezimiphozi nengcono yokuhlala etafuleni laphana ngoba banani balebekuzeni i-backup ukuthi bona banabantu abaningi njalo balama-members of parliament phela abaningi kudlula laba abanye engxabanye laba ngabana ama-members of parliament ekusetinedi olokuzeni umama umakhuphe labo mesinto umama upriscilla yibo abanye abasephalamente so khonokhona kuyafika kuhluze wonke umuntu esetafuleni why ufuna ukuyeyisho omunye umuntu why ufuna ukuqala okwakho wena uwedwa